Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezTT yusisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda kade betshengisela.
Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstrations, bese zibizelwa ke amapholisa.
Ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa owebandla le-CCC owatshaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhu egqize iplaster.
Satshaywa sibaningi, mina ngiyisithunywa sabantu, ummeli wabantu omele akhulumele abantu ePhalamende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi zilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abavela kwele South Africa abalama-permit azabe esephele umsebenzi ngohlangula womnyaka ozayo.
Igama leZimbabwe vela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi ezTTU sisole ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda. Abanye babantu laba babikwa bengabantu makhaza ababotshwe mahlayana ndawonye lezisebenzi lezi besetheswa icala lokudala udlame. Kulandela ukutshengisela kwamakhosikazi ezisebenzi lezi ngolwesibili esola linkampani ngokungabhadali abanye bawo. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amagqwetha ayo yiwo amele ababotshiweyo mahlayana abangelani lokutshengisela kumbe udlakela olwenzakeleyo. Abantu laba bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba kamanje eGwanda lamuhla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi kasikhangeleli ke ukuthi ukungazwanani ngemva kokungabhadalani kakuhle kufanele bese kungenela ke amapholisa abantu bebotshwe. Sibona kule ndlela ezithize ezingenziwa ukuze udaba lokungazwanani luqede. Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstration, bese zibizelwa ke amapholisa. Sihlezi sile position enjalo kulesikhathi eside singavumelani lakho lokho. Sizama ukucebisa ama-employers ukuthi bengagijimi babize amapholisa kundaba ezikhangelane lokungazwanani ngendaba yeholo. Okwamanje yikho esikukhangeleyo ukuthi hatshi singabophisane nxa abantu kuyikuthi kababhadalanga, sibiza amapholisa phakathi. Kule kunendlela ezithize esingazenza ukuthi siqedike indaba yokungazwani ngokungabhadali ngokuthi izisebenzi zile lungelo lokujenisela izisebenzi zile lungelo lokuyita picketing ikakhulu nxa kuyikuthi ke kulomthetho oyephuliweyo sibona kundaba leyi ke indaba yokuthi ikhampani ke iyehluleka ke ukubhadala iholo okwesikhathi eside
njengenhlanganiso liza kwenzani pho ngalolu daba
okwamanje sisagijima sibone ukuthi ngobani ke ababotshiweyo bangakababotshiweyo liliphi ke icala abalinikwayo ukuze sibone phela ukuthi izisebenzi lezo ziyaphuma ke entolongweni kumbe lapha abafakwe khona bebuyele kuzimuli zabo kumbe babuyele emsebenzini so esikukhangeleyo ukuthi abantu babuyele njalo emsebenzini abantu bebhadalwe izimali zabo yikho kuqakathekileyo ke kithi kakhulu sisazama ukukhulumisana lalabo okufanele bancedise kungaba lugacha ke olukhangele ngendaba zokusebenzelana labor administration ku Minister of Public Service and Social Welfare ukuze sincedisane sonke ke ukuthi kwenziwe njani kungaba lugacha kumbe ele National Employment Council for that sector le mining lawo ama unions ke a organize ku mining sibona ukuthi ke kungaqedwa ngayiphi indlela kungabotshiswananga
ukuhlukuluzwa kwezisebenzi eZimbabwe ungathi kubahe okunganani
kubahile ke kakhulu sesikubone iminyaka yedlulileyo izisebenzi nxa kuyikuthi ziyakhonona ngokuthi iholo liphuzile ukubuya iholo alibuyi ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyati ilunga ledalela eParliamente njalo ekubandla lesiCC unkosikazi Jasmine Tofa wachaywa ngabacashangelwa ukuthi ngabasekhulayo bebandla lezano PF nenyanga edluleyo bekhankasela ukhetho lwe-by-election uthi amanxeba akhe awakapholi njalo elokhe egqize iplaster engalweni. UDofa uthi odokotela bamfaka insimbi engalweni eyalimalayo ezakhitshwa ngomnyaka ozayo. Bakhona abanye abanengi labo abachaywayo ngesikhathi uDofa echaywa. UDofa utshele usthandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abaphathi intambo bakahulumende bakuchaya indiva ukulimala kwakhe aze aye edalele eParliamente ebandijile waze walanyulelwa isikhulumeli salelidale umnumzana Jacob Mudenda.
Ngiyethelileyo ngahamba eParliamente kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGomese weMtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza uMinister of Home Affairs uKazende Kazembe wathi yena ngamanga into ze-social media zeli opposition njalo uGomese wathi hayi kodwa Honorable Tofa nawe ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili enza inganinto yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs ta uziyambiziyambi ubabona sibili ukuthi nenza inganiyigemu khonapha mna ngizibuhlungu ngiphakathi kwama-plas uspeaker wambiza wathi ngikuye phambili ngahamba wathi ngisinzi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wambiza wathi wathi ngicela uzohlala phansi kwami la nangihlezi phansi kwakhe ngikhangele uKazende loziyambi bezikhulumela behle ngabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminista ezansi ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume naye waqalisa ukuthi vele ungazami ukungithi ngidetha waqalisa ukunilahla izandla lenyawo nani ngathi hayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokuhloni ngiyakuzwa ukhuluma ngento as a social media. If we need to change,
Amapolisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba?
Sabika emapoliseni okwakathesi ngithola ifoni yabivela ku-detective inspector oweGwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu. Kodwa angezwa okunye, ngingathi even amabizo nalaba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi akula ngitho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami.
Ungamqamba umuntu ongabe wakuchaya nxa umkhangele ungambona ngaba mazi?
Ngambona ngaba mazi, kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale, iningi labo kaso bantu bensiza ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami. Imota ezazikhona ngale zazibhalwe zano PF Mesh West Mesh Central Mesh njani njani. Bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina sinaphi.
Lo ke ngonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lePhalamende njalo ekubandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uzilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abeSouth Africa abaseSouth Africa abalama permit azaphelelwa isikhathi ngonhlangula womnyaka ozayo. UThuso Khumalo intathele izindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ethulela bezindaba umphathi indaba ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena lemota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena lempahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kule South Africa. Kodwa ke inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kule South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Dabalala uthi kuyethusa ukuthi aya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele kwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Igovernment yeZimbabwe ivela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mgwebo.
Kusahlutshekwa ekhaya, siyabona abantu balokhu besacrossa emngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabise sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wehlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqokotho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ama-permit, kodwa kukhanya usephose uselahle ithawuli. Thina sifisa ukuthi ama-permit la avuselelwe.
Inkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. umgcinhlalo webandla le Citizens Coalition for Change wele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka wele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into abangenayo abaqibayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaziqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa isikhulumeli sebandla lezano PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwaba lula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ngesikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi izulu elinileyo selitshaya imigwaqo yaba ngamangobongobo okutshengisa ukuthi umanisipala kalungisi imigwaqo le ngokuqotho. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMemory Matsika oyisizalwane seZimbabwe usegwetshelwe ukuhlala ejele leSouth Africa okweminyaka emithathu ngecala lokuntshontsha imali yomnikelo wesonto yePretoria Seventh Day Adventist Church esingaphose isigidi esisodwa 800,000 rands. UMatsika wantshontsha le mali okweminyaka emine. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Abalandeli abalaleli bomsakazo Studio 7 ngingachitha isikhathi kama uThulane Ndlovu enkaya kondini isikhubo khulu ngithi ngike ngigcizele lokhu okube kukhulunywa phakathi kukaJoseph Chuma nalobe ekhuluma enaye. Iqiniso ithembo lizwile-ke khehla lami lizwile iqiniso babaChuma yilo-ke ngilena iqiniso elikhona liphelele linjeya uyakhuluma emasoni ekhuluma nje ikhuluma izwi evala umhlaba evala thina kodwa mali kuceda lapho lisuka liyenza udlane and then alibotshwa lenziwani kodwa ma kungaba ngomunye nje umuntu webandlela iphikisayo amajeleni izinto ezidlala sezigcwele yabona yinto ke singayifunele ukukhahlameza abantu phansi ngodlame kuzampf please thumani abantu benu kahle lingabathuma udlame bathumele okuhle libaxwayise ukubana lungenziwa lolu dlame ivinele emasoni akho namayelikhuza esithi nomonye violence ukhuluma nje into eyizwe ngoba alikulaleli so liyamuyangisa liyangisisizwe lingaphiki libe sesithi ngamanga ukuthi liyabe lisenza udlame ngoba thina nje besibhekile sibuka nyaboma.
Studio 7 linjani basakazi bethu, hayi sizimamele mpela izindaba sizimamele. Namhlanje ngizokhuza la abantu uthole umuntu uzobingelela izihlobo zakhe ku-Studio 7 lapha sohlelo uzobingelelala lapha abantu bazofaka imibono yakhayo. Ayikho umthuthi umuntu uzobingelela uthuthi uzobingelela umuntu akibe elayinini khona afuna elayinini izodlalisela abantu isikhathi, hayi kasebenzi njalo bantu. Lapha sifuna imibono yakhayo, imibono elengqubekela phambili ye, hayi khona umuntu uzobingelela izihlobo zakho zibonele ba ufuna ubingelela izihlobo zakho. Siyabonga
Studio 7, siyabonga inhlelo ezinhle ezamukelekayo ezingakhethi hlangothi njalo. Inkinga esibuhlungu ngabadala bezanu, iqiniso abalivumi alivumi ukuthi abantu babo babenze indlalo. Kodwa engingalitshela ukuthi indawo ngizolukhutha ugatsha.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi. Umbuzo wami namhlanje sekutheni ojogu sikhala labo sithole labo labo wonke nje abe emarapi yabo othiwa iZanu PF ngokuthi bathi baphehla udlame kumbe bathi benzana ngazi. Kodwa kusemqoka ukuthi bathi yini beba-challenge beba-oppose njengoba behama-opposing parties bona ojogu sikhala. So umbuzo wami sekutheni iZanu PF ne-government yabo yona le Zanu bathi bazamkhipha nini ujogu sikhala ejele labo bonke labo embaqambile ngaphambilini ngoba ngeke bebafake ejele iminyanga ezinkaka bengabasenkantolo ma bevuma ukuthi bona babusa kahle okungasiyikho lokho kwama-detector esasikubona kusenziwa ngabo yidla ukuthi wonke umuntu babephikisa babemcindezela bemfake emajele noma bembulala. So umbuzo usekutheni ikakhulu labantu bezalo bemphendula ukuthi i-opposition kibo ithoni ithuthi isitha sokuthi umuntu wakhona kumele umbulale kumbe umbophe izandla lenyawo uphoselwe okhiye olwandle kumbe bayazi ukuthi uma kuthiwa kule opposition isho ukuthi intando yeningi abantu bakhetha omthandayo. So uma abantu bekhetha i-opposition bona bedliwa kumele bethathe umbuso beqhubele i-opposition. So futhi kahle kahle iZanu PF ithi one party state akula muntu ozobusa ngaphandle kwayo. So kahle kahle abakutshela abantu ukuthi bona bayadetector akula election akula opposition sibe kwazi bengajoni bekukhohlisa abantu ukuthi bayiZanu PF party kulama-opposition ngoba abafuni ojobs khala bazozi bafelejele besazi ukuthi into ababophele yona lubala ngoba into ababophela abantu babebuza ukuthi benzani abantu enyatsime lo ntombazana babembulele abantu bezanu namanje basangqashangqasha ngaphandle bengabotshwa koze kube nini iZanu icindezela abantu ibadetekta ingabatsheli amaqiniso koze kube nini. Umbuzo nje kuZanu PF makangamphendula lapho.
Ya emhlabeni kulabantu abaluyayo akumangalisi ukubona abantu belezi mpi ezinye abahlezi phakathi kwabantu shua nawo abantu bezalala lesezwe ngaso yabo sibilisezwe ngaso yabo. Umzukulu wakho uthotha umuntu lele la umenza umfazi umzukulu wakho ungashiye la mntana kilasitibhoni umzukulu wakhe. Akumangalisi ukubona abantu bethenga izinto ezifani kutsho ukuthi bathengela khona ubuthakathi babo labo ngakuthiwa kukudala amakhosi esesekhona laphana ojhaka labo mzikikazi abantu abalala labantwana abancane kangaka kathi khona ukulala lo mntwana abafazi bebaningi kangaka abafazi balinyiwe emhlabeni umuntu ezelala labantwana abancane kangaka vele kusithini engondeni yakhe. Eyi hayi lokhu-ke sisabeka lokhu shema awubuthakathi shema sonto encane. Ha ngiyabonga ngicekali odolike liyikhulume leyi ukuze izinsha lezi abathakathi labalala labantwana bekebekelulala labantwana.
Eyi sanibonani wafowethu Studio 7 wonke omuhle basakazi bethu abahle sanibingelela Chris Gane wafowethu siyabonga nonke nje ngabe ngiphawule kancane nje mina ngizokuhlungu kakhulu bakithi ngabafowethu mpela nje abangapha esindebeleni kakhulukazi abavuma ukusetshenziswa ngamashona bebulala abafowabo ngenxa yokuthi bona bathola lokho abakutholayo bekhohle ukuthi amashona angeke abacabangela futhi angeke abathanda abasebenzisi kube mhlawumbe kuthiwa ayabathanda ngabe phela siyababona nabo belwela mhlawumbe izikhundla ezinkulu ukuthi bebe ngopresidenti noma bebe isomething kodwa bona into esetshenziswa basetshenziswa bangathola izikhundlana ezinhlanu zona lezo ma-central committee yona nje into abayenza kuphela bese behlukumeza abantu sebehlukumeza abafowabo bajikela abafowabo ngoba phela nabo ngabanye abafowethu abahlukumezayo isikhathi sekugrawundi bahlukumezeka kakhulu kodwa manje sebejikile abafowabo ngabanye futhi yibo sebefuna abafowabo bebulawa futhi mangale ngoba nabefundisi sebeshintshile nabo sebesebenzela iZanu PF bayamangaza mina abafundisi lawo ukuthi ngabafundisi abanjani abavuma ukuthengwa ipolitiki abafundisi hayi bafundisi ake nizibone nizinuka amakhwapha kubo kwenzakala kulaliswa manje abafowethu bafele emgodini kwenzakalani kodwa nathi singabafundisi libhizi lisihambenela iZanu PF hayi bafowethu bafundisi ake nizinuka amakhwapha indlala yonke leyi heyi ndlala ngiyokusaba yo hayi nzima indlala yaseZimbabwe yo hayi ngiyabonga mfowethu afuna ukuba mude kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. kweze Melika impumela yokhetho olwenzwe ngomvulo lwe-midterm esiphumile ikhomba ukuba ibandla lama-Democrats liza kuba lamalunga amalutshwana akudale le-Senate lanxa belokhu bekulokhu kungakayazakali impumela kwezinye izigaba kusalezinye ezintathu ezingakaziswa. Idale le-Senate lilamalunga alikhulu. Ibandla lama-Democrats bese lilamalunga angamachumi amane lasithoba minwembili i-48 kuthi elama-Republicans lona lilangu-49. Kumele ibandla libe lamalunga angu-51 ukuze lenelise ukukhokhela idale le-Senate. Kukhetho lwe-The House ibandla lama-Democrats bese lithole amalunga angu-187 ama-Republicans wona ele-180. Ngiyaxolisa, ama-Republicans wona abele-200. Kumele ibandla libe lamalunga angu-218 ukuze lenelise ukubusa leli dale. Gambe impumela le iyatshengisa na ukuthi ukhetho lukamongameli luzaphuma njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe.
Usually ama-midterms reflect okwenzakala ngokhetho lukamongameli. So okuzokwenzakala la mina angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican, let's say for instance ama-Republican angawina, angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican u-president wama-Republican ngo-2024 angawina. Kodwa okubaluleke kakhulu yukuthi sinanzelele ukuthi ngubani ozobe rana from both parties ona ama-Democrats na ama-Republican. Singathi ma kurana Trump for ama-Republican, lo Biden for ama-Democrats, sibona ama-Democrats ewina njalo ngoba abantu abaningi umbuso ka-Trump abawuthandanga njengoba sabona ngo-2020 bevota ngobuningi babo ukuthi bamkhiphe ku-Trump e-White House. So u-Trump anga-challenge angiboni mina ama-Republican ewina. Even if u-Biden ekunguye represent ama-Democrats or noma kulomunye umuntu ozongena esikhundleni sika-Biden, as long as u-Trump kunguye i-candidate yama-Republican, angiboni mina Republican a winner ngoba abantu abaningi they fear ukuthi democracy is at risk ma ku-Trump engabuyela ngoba sabona okwenzakala ngo-January 6, 2021 u-Trump ezama ukuvimbela ukuthi i-Congress i-certify u-Joe Biden njengo-president. So abantu abaningi bakubona kuyinto eyi-problem leyo ikakhulu ku-democracy. So unless ama-Republican angatshintsha u-candidate wabo and then thina u-Joe Biden into ziqhubeke zingahambi kahle ngomkhonomi, then mhlawumbe singathi ama-Republican angathola i-opportunity ukuthi awine ngo-24.
Yena umongameli u-Joe Biden umbona ephumelela na kukhetho lomnyaka ka-2024?
Ya, njengoba ngitshilo ukuthi u-Joe Biden ma kuyukuthi uzo-challenge ngu-Trump, ngempela ngimbona ewina mina ngoba abantu abaningi u-Trump abamfuni, bayamsola kakhulu ukuthi amapolisi sizakhe ngawukucindezela njalo futhi ungathi alimaza i-democracy. So u-Joe Biden ma kuyukuthi uzokompita lo-Trump, hayi ngempela ngimbona ephumelela ngoba even nawo ama-Democrat ayazi ukuthi u-Joe Biden wakwenza lokhu ngokhetho luka-2020. So angiboni kulento etshintshileyo ukuthi ngokhetho luka-2024 angahluleki ukuthi anqobe u-Trump, kodwa bangamnikeza enye i-candidate efana maybe lo DeSantis lo we-Florida ngoba ngathi laye ufuna ukungena kulolu khetho lukamongameli, then kungaba lobunzima obuthize for ama-Democrats. Kodwa at this point I think njengoba besho ukuthi i-democracy is at risk, u-Trump lama-Republicans amlandelayo bafuna ukubulala i-democracy lapha e-America. So ama-Democrats kumele ame aqine to protect i-democracy ukwenzela ukuthi i-America iqhubeke i-number one country emhlabeni nge-democracy.
Siyabonga mnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazo bekhuluma ke ecingweni elapha kwele Melika edolobheni le-Virginia. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhange lezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangama-200 phose amabili 183 abe vubachikwe mine eGwanda. Ilunga letalele parlamente unkosikazi Jasmine Tofa webandla le-CCC owachaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhe egqize iplaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami ngu-Chris Gande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-7:30 ntambama.